Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 24 kuNkwenkwezi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Embabeni zethu lamhlanje.
Hayi, voter inspection lebizelo eliqhakathekile kakhulu ngoba izanika abantu ithuba lokuthi babone ukuthi bakhona yini ku-voters roll elungiselela ukhetho olubuyayo ngo-August lo-July. Hayi, delimitation report kumele ilungisiswe ngoba iyaphambanisa abantu ekusebenzeni kwabo, especially nxa bengena kuma-constituency be-campaign.
I-commission ebona ngokuqhutshwa kokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi abantu asebabhalisela ukuvota kukhetho lalonyaka sebelakho ukuyahlola amagama abo kuluhlu lwe-voters roll.
Okwenzakala ezimpepha ziyafana nje ndawo zonke. Amaphephandaba ayehluleka ukuholisa intatheli zindaba ngendlela efaneleyo. Mina ngibona engani kungaba lama minimum wage ulungiswe i-National Employment Council etshona ikhulunywa yizimbabwe.
Izisebenzi zenkampani yamaphephandaba kahulumende ezimpepers ezigoqela intatheli zindaba sezilobele umqatshi wazo incwadi zikhonona ngeholo eliphansi. Ukuhlolisiswa kohlelo lukahulumende olwezemfundo olwe-competence based education for socio-economic development ezikolo zonke elizweni oluqalise izolo lugqitshwa namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ikomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission ithi abantu asebabhalisela ukuvota kukhetho lalonyaka sebelakho ukuyahlola amagama abo ukuthi akhona na kuluhlu lwe-voters roll. Lokhu kuzakwenziwa endaweni ezehlukeneyo zelizwe kusukela ngomgqibelo kuyona le iviki kusiyafika mhlaka 31 kwenkwesi. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo ngamabandla ezombusazwe, inhlanganiso zokulondolozwa kwamalungelo oluntu lozulu jikelele. Umongameli we-Republic Party of Zimbabwe uMnumzana Kwanele Hlabangana ngomunye wabamukele uhlelo lokuhlola ugwalo olwe-voters roll.
Esikusola kakhulu ukuthi baningi abantu abelokhu bengalawo amaphepha izithupha zokulungisela ukuvota. Siyakhuthaza ukuthi wonke umuntu ulelungelo lokuvota, akuhanjelwe bonke abantu emaphandleni bathole izincwadi zokuthi bavote ukwenzela ukuthi abantu baphiwe ithuba lokuzikhethela abakhokhela ababafunayo. I-voters roll iqakatheke kakhulu nxa silanda ukhetho. Azange siyithole ukhetho lwadlulayo kodwa siyathemba ukuthi kathesi izaba khona ngoba ngeke sekhothe ukhethweni singala i-voters.
UMnumzana Patrick Ndlovu ilunga lezaphu uthi kuqakathekile ukuthi kube le ndawo eziningi zokuyahlola lolu gwalo.
Luhle lolu. Uze umuntu abekwazi lapha azavotela khona, njengoba bathi kumbe kule system entsha ethi umuntu ule polling station eyodwa. So kungabe kuyenzekele ukuthi uyabe utshintshwe lapho wavotela khona last time usuvotela endaweni entsha. Kodwa ilizwi sicela ukuthi lingene ebantwini, abantu babekwazi ukuthi be-check-a amabizo abo ku-voters roll, ekakhulu emaphandleni lapho abantu abahamba khona uma ngumude besiya ku-voting station.
Ilunga lemthwakazi Republic Party uMnumzana Patson Xaba uyabasola abezeki ngendlela abaqhuba lomsebenzi.
Udaba le-voters roll angithembi ukuthi ilo okumele uqale ukukhangelwe. Bakufanele uqale ukukhangelwe udaba olwe-delimitations okuyikuqunywa kwezigaba sithi mhlambe amawadi kumbe iconstituency nxa kuthe wawela kwenye iconstituency osusuke kule akade ukuyo eyakuqala kumbe iwadi okanye iconstituency yikho kufanele uqale kukhangelwe kuqala kungakabhekisiswa udaba olwe-voters roll.
Obona ukuqhutshwa kwenhlelo kobulawayo ebandleni le-Citizens Coalition for Change, unkosazana Sithabile Moyo ukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuthi baye ngobunenyi ukuyahlola i-voters roll.
Okwakhathesi mina njengu-provincial administrator ngibe ngingakalitholi ulwazi oluningi ubana bazabe bekhona yini emalokishini kumbe bazabe bezezeke, but previously we have seen them going to the wards kumbe besiba lama-centers nje ambalwa. Thina njengebulawayo ofisi kasikayitholi sayizwisisa ngoba inhlelo zezeke kade iziyenza eze-delimitation kwama-reports ama-stages angkhona amaningi angkhona sibe singelakho ukufinyelela kuma-stakeholders meetings abo kulutshwani esingabe sikuzwile.
Umnumzana Adimaya Masikati obona ngokuqondiswa kwenhlelo kwabatsha kubandla le-ZANU-PF okhangelele ukumela ibandla lakhe emzilikazi Mpophoma kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende laye ukhuthaza abatsha ukuthi basukumele phezulu bayehlola lolu luhlu.
Hayi, voter inspection le bizulwe iqhakathekile kakhulu ngoba izanika abantu ithuba lokuthi babone ukuthi bakhona yini ku-voters roll elungiselela ukhetho olubuyayo ngo-August kumbe ngo-July. Hayi, delimitation report kumele ilungisiswe ngoba iyaphambanisa abantu ekusebenzeni kwabo, especially nxa bengena kuma-constituency becampaigna. So sifile isifiso sokuthi nga kuyaphuma i-actual report esinika ama-boundaries aqondileyo.
Abezeki bazise ukuba uZulu ulakho njalo ukuchaya inombolo ezithi *265# kumakhalekhukhwini wakhe abesefaka inombolo zesithupha lebizo ukuze umuntu abone ukuthi igama lakhe likhona na kugwalo olwe-voters roll. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla zezeki kobulawayo ayiphumelelanga lamhlanje ngoba besithi basemhlanganweni wokuhlomisa abazabe bekumsebenzi wokuphathisa abeza ukuzohlola i-voters roll kobulawayo, loba nje uZulu ethi akajabuli ngokungabi logwalo oluveza ukuphawulwa kakutsha kwemingcele ezasebenza kukhetho oluzayo i-delimitation report. Izeki ayikenzi njalo isimemezelo senani labantu asebethe benelisa ukubhalisela ukuvota okumele kube sekusaziwa nguZulu jikelele ngalesi sikhathi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izisebenzi zenkampani yamaphephandaba kahulumende ezimphepha zisezilobele umqhatshi wazo incwadi zikhonona ngeholo eliphansi lokunye okuchiyeneyo. Umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba.
Intatha lezindaba lezi zithi iholo lazo kalisathengi lutho nxa kukhangelwa ukuwa kwesisindo sedola leZimbabwe lapho lithathaniswa lelemelika eliyilo eselisetshenziswa kakhulu elizweni. Izisebenzi lezi encwadini ebonwe izintatheli izindaba ze-Studio 7 bezikhala ngokuthi zisebenza amahola amaningi njalo zifuna ukuhlawulelwa ezinye indleko ezinjengezokuhambisa ukuya emsebenzini lokunye. Isikhulumeli sekampani yeZim Papers unkosikazi Pauline Mtanda uthi basakhulumisana ngalolu daba.
Emhlanganweni ukuzama ukulungisa udaba lolu, ngizakuthinta nxa sesiqedile lomhlangano.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli yezindaba eZimbabwe Union of Journalists uPerfect Hlongwane uthi sebeyitholile imibiko yodaba lolu.
Enhlanganisweni yeZim Papers bakhangelane lobunzima obukhulu kakhulu ngoba bakhuluma ngokuthi iholo labo lincane, alisathengi lutho, kalisabasizi ngalutho. Ngakho ke bathi kabasenelisi ukuthi baye emsebenzini ngenxa yokuthi iholo labo lincane kakhulu. Sikhuthaza ke ukuthi labo abaziphetheyo iziphathamandla zenhlanganiso yeZim Papers zikhangele lolu daba, zenze ukuthi izisebenzi zithole iholo lazo, zenze ukuthi izisebenzi ziqhube umsebenzi wazo ngendlela efaneleyo.
Lokhu kugcizelwe nguNjabulo Ncube, umholi wenhlanganiso yabahleli eye Zimbabwe National Editors Forum, ZINEF.
kuzima lokho kwenzakale ezimpepazi azisebenzi intathele izindaba bezikhonona ngokuthi khona iholo labo liphansi yikho bese ngeke ngakukhuluma phambilini ukuthi khona nxa iholo likalungiswanga alabo obaba lobosisi abafana lamantombazana abasebenzayo abazintathele izindaba
omele inhlanganiso yentathele izindaba ezisakhulayo eyoung journalists association yoja uLeopold Munende uthi ziningi inhlupho ezibhekane nentathele izindaba eZimbabwe hashi ezimpapers kuphela
okwenzakala ezimpapers kuyafana nje endawo zonke amaphephandaba ayehluleka ukuholisa intathele izindaba ngendlela efaneleyo mina ngibona engani kungaba lama minimum wage ulungiswe iNational Employment Council etshona ikhulunywa yiZimbabwe Union of Journalists ezatsho ukuthi intathele izindaba kufuze ezihole imali enganani engasoze ivunyelwe ukuba ncane ukudlula khonapho abafundelayo umsebenzi esiwathi ngama-intern abasanda kungena umsebenzi ama-junior reporter labavele bekhona ama-senior kwaziwe ukuthi bahola malini
intathele izindaba eziningi ezisebenzela izimpapers zihola inkulungwane ezingamakhulu amabili amadola eZimbabwe 200,000 zimdollars okungamadola eMelika aphansi kwalikhulu zona zifuna ukuba iholo lengezwe lifike phose amadola ayisithupha akwele Melika 550 US dollars zifuna njalo ukuphiwa amadola angamakhulu amabili 200 US dollars isuka kukhulu 100 US dollars abayithola ukuncedisa ukubhadala indleko yalapho abahlala khona i-housing allowance intathele izindaba zamanye amankampani amaphephandaba afana le-Alpha Media Holdings AMH le-Associated Newspapers Zimbabwe zona zihola inkulungwane ezilikhulu zamadola eZimbabwe 100,000 RTGS okungamadola emelika aphansi kwekhulu 70 US dollars ukunyanga ezisanda kwedlula kubotshwe intathele izindaba ezibalisa uSimba Sithole owebulawe 24 noTendai Munengwa owe-ZBC besethiswa icala lokucela imali yesifumbathiso ebantwini ukuze bangalobi indaba ezimbi ngabo khona okuyinto engekho emthethweni ngimele 227 ngiseharare ngimlondolozi Ndlovu
ukuhlolisiswa kohlelo lukahulumende olwezemfundo olwe-competence based education for social economic development ezikolo zonke elizweni okuqalise izolo kugqitshwe namuhla iningi lilokhe likhonona ngengxenye yalo e-continuous assessment and learning activities ikhala okuluhlelo olubikwa luthwalisa abantwana abavela kumideni eswelayo amagabha avuzayo ngoba bengafinyeleli amagagasi kumbe ubulembu be-internet bokusebenzisa imitshina edingakalayo kulo. Okunengi ngalolu daba lo kuza kwenziwa ngemibono eqoqiweyo asikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga we-Studio 7. Ayiqhubelo nkosazana Sukoluhle Ndlovu isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni Yamalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe eMathebelele North.
Hayi umhlangano wethu siwuyenze kuhle sihlangene nabazali they came in numbers babuye in numbers ukuthi bazohlanganela ukukhuluma ngecurriculum review. Thina njengabathina sokuzade sithathe sida ama-discussions angikhona ngoba de kulembuzo phele ebi-prepared ngakudala so iyadesika ngabazali akuzikile imbono yabo ebeserekhoda amadebe yokuhlangano. Mostly imbono yabo bekukhulunywa ngokuthi ngefeze nale yakuqala e-curriculum review abazali abaningi bengani bayakhalise ukuthi imisebenzi mningi kakhulu ebantwaneni especially ku-component yekhala.
Njengoba khona ngapho lisemaphandleni balohlupho olukhulu yini okwedlula labo abasemadolobheni?
Bona bakhale ngohlupho olukhulu olokuthi khona kulesisikhathi abakwanisi ukuyena esaplazi idatha iyadura akuna magesi esikolo so ukuthi bezilongela amagesi so kuba nzima plus imali esiphayo ukuthi umntana azathethe ama-components ayekunye vele imakhala alebesi noma kusenathing ukuthi kwenze ngemali so bathi abakuyakuyabedlula plus abanye abantwana baselo abakancedisayo ukuthi-ke kwezinye izinto ezokwenza ikhala babeyena mntu lolwazi kakhulu.
kodwa babuye ngobunengi babo yini khona ngapho bakwazi okwenzakalayo kumbe balutshwana?
Hayi, bazamile sebili ukuya bazali ngokuthi bazohlanganela laba bebesiza ngokuthi kahle izolo yokuba benganikwa abalutshwana ngoba bebanise isiphithiphithi njango ningalibe anusengelasimini, but namhla baningi ngani basukumile babuye.
Kuyiwa ngaphi ngohlelo lolo kusukela lamuhla? Kuyini elikutshelwe ngurhulumente?
Ora, imbono leso njengotate esiqelekile ezikoleni isiza kuyahlanganiswa ngamaklaster, then isiyihlanganiswa ngama-district, then isisiya ku-province. I think from there sokuyahlanganisa imbono yonke ku-national level, then i-review yabona sokuqala ukubonakala lokho kuphuma impumela zangizona ukuthi zibe njani nendawo ngendawo ezitshiyeneyo.
Lo Nkosazana Sukoluhle Ndlovu isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iR2s eMathebeleland North. Wabekhuluma ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 esebuvi. Abalwela amalungelo abesifazana labantwana bathukuthele phezu kokukhululwa kwabadlwenguli abayingxenye yabantu abazinkulungwane ezine 4,000 abakhululwe emajele ngeviki edluleyo ngemva kokuxolelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa phansi kohlelo lwakhe lwe-presidential amnesty. Abanye babadlwenguli laba babonge kakhulu uMnangagwa. Omunye ocunule abantu ngokhulu oveze ukuthi wadlwengula umntwana oleminyaka yokuzalwa isishiyagalolunye 9. Njalo uthe ukhululwe ngemva kokupika okomnyaka owodwa kuphela. Omunye njalo ngokhulu ongelamazinyo aphambili othe uvela komurewa wabehlabela ngemva kokukhululwa ehaya uMnangagwa esithi ululuju lwenyosi ngokwakhe. Phansi kohlelo lwe-presidential amnesty, uhulumende uthi uMnangagwa ukhulula abantu asebele minyaka yokuzalwa engamashumi ayisithupha 60 years kusiya phezulu, njalo asebesalelwe yizigwebo ezincane kanye labantwana ama-juveniles. Injongo yohlelo lolu ngeyokuqeda ukuminyana emajele. Kodwa abalwela amalungelo abesifazana bathi abadlwenguli akumelanga bakhululwe bengakaqedi izigwebo zabo ngoba lokho kuhlukuluza labo abadlwengulwayo. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana iWomen of Zimbabwe Arise woza uNkosazana Magodonga Mahlango.
Ukuphuma kwezikhila abadlengula ikakhulukazi amacala amakhulu lawa kutshengisela ukuthi khona kukhona okungahambanga kuhle ekwenzeni umsebenzi, kukhona olale emsebenzini wakhe kwiziphathamandla ezikhangelene ngalelo hlelo. Ngani? Ngoba nxa kusenziwa i-amnesty ixolile abantu bakhangela amacala bathi baklasifya bathi lawa ama-direct ayarepa lawa langeni kungena lawa amanye angameni. So lawani nxa bekhithiwe siyakunanzelela ukuthi sokuhlukumeza kakhulukazi kuya-retraumatiza ama-victims ngoba nxa umuntu ade kurephile isigqibela singakapheli bona sephumule kuthiwa uxolele ende kubanika ingqondo bani laba abaxoleleyo bazathetha icala lokudlwengula baleyise bathi umuntu engaxolele. Ukudlengula ukubulala lamanye amacala nje amakhulu aseyinto ezingale ezingaxolelwa. I-amnesty ikhangela ukuthi ikhipha abantu abanamacala lawa anganeno njalo asebehlale isikhathi esithize according to umthetho. So umthetho wawulandela eZimbabwe sesingathi eZimbabwe there is no rule of law. Kune-SIT 90 maybe yokuthi ona siya kuma-elections sokho ngokuvula abantu nje kwathiwa mhlambe ke lesi.
Bathi kukhitshwe abantu asebekhulile kodwa lanxa kunjalo ukhona omunye ukhulu esimbonileyo esithi wadlwengula umntwana oleminyaka engu-9 kanti njalo uthi ubesepike okomnyaka owodwa kuphela. Ungathini ngalokho?
Icala ukudlwengula ukubulala kulani lokuthi leminyaka enganani? Okay, singasikhangela i-victim especially ma umuntu olemnanyeni ezengulwa umuntu okudala wabheja 1 year lapho I think umwena abantu sihlokome kuhliwe lokuhlizisa kwanto abakhithiweyo ngoba nxa uyicala le-rap ukudlwengula angiphume after 7 months. Kumele basichazele umthetho abasebenzileyo ngoba legally angeke benza khona lokho ngamanga nawo. Ukhona nje oyekekisile avuka ngobe lokuhlizisisa baphonge ukuvulela abantu nje bakhona kanjalo nje. Ngoba leli vela i-asonto ekuthiwayo into 1 year. Hayi, siyakhathalela iminyaka yakhe kwathini ngoba sikhangela ukuthi wadlengile, sikhangela icala, sikhangela iminyaka.
Wona amacala okudlwengula siyabona ayaphambili elizweni. La macala abantu abadala abathatha abantwana abancane abalala labantwana abancane uzwe kuthiwa uthethe ngumkakhe ngumfazi wakhe. Uhulumende ungathi wenza okwaneleyo yini ukuqeda lolo dubo kanye lo dubo lokwendiswa kwabantwana?
Ekuqinisweni ukuthi eZimbabwe kuyomkhuba ukuthi uhulumende wethu uyayibeka imithetho kodwa angayisebenzisi. Iyabe senza lokhu singathi i-brain spending, i-international community ukuthi wona ithiwa eZimbabwe kube mthetho lo lalo lalo. Ngoba iZimbabwe ungakhangela i-marriage act, ukhangele ama-elitals marriage, imithetho yonke evikela abantwana ngezocansini. Ikhona yonke le, i-can literally kick, ungakhwethuza nje ukuthi lokhu kukhona, lokhu kukhona, isiqambe lokhu kukhona. Kodwa aku-implement, akusebenzi.
Unkosazana Makoto Ngamahlango yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana i-Women of Zimbabwe Arise, woza yisikhulumeli sogatsha lwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Services. Unkosikazi Mayor Khanyezi ubengabambeki ecingweni njalo kaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Ngokufanayo umphathi ntambo obona ngezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi laye kaphendulanga imibuzo yethu. Izizalwane zeZimbabwe bezitshengisela emahofisini ogatsha olubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe omhlaba ePitori lamhlanje zicela lelo lizwe ukuthi libophe lokuthonisisa abadala inkohlakalo lokwephula amalungelo oluntu eZimbabwe. Kubika uThuso Khumalo.
Ugwalo lwabo abalunikeze abeofisi yogatsha olubona ngobudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe abakade betshengisela laba bathi bafuna iSouth Africa ibophe lokuthonisisa zonke iziphathamandla zikarhulumente weZimbabwe ezethe somlando wokuhlukuluza lokwephula amalungelo oluntu elizweni. Omunye wabebetshengisela labo mnumzana Emmanuel Banda utshele Studio 7 ukuthi umthethwandaba wesekelo sombuso kwele South Africa wakubeka kwacaca ngo-2014 ukuthi phansi komthetho womhlaba jikelele lowakwele South Africa amapholisa akuleli alomlando wokucwayisisa ukubopha lokusa emthethwandaba abetheswa umlando wokwephula amalungelo oluntu eZimbabwe.
Ngibona ngathi kubalulekile ngoba futhi naye umongameli weSouth Africa nguye ophetheyo isadiko kwamanje. So siyaphila in the spirit of O.R. Tambo, uMandela nakomagama Tongogara abalela lawo mazwe awusadiko ukuthi sibe sicela ngomusa ukubana sizwakale masikhala. Umakhelwane wethu ngayo umakhelwane wayo iSouth Africa uyasihlukumeza kakhulu.
Imbongi yeZimbabwe umnumzana Thomson Charlie laye obekulokhu kutshengisela uthi bafuna njalo iSouth Africa ibophe abetheswa umlando wokuhuquluza igolide eZimbabwe kukoqela namabhanga akwele South Africa okuthiwa yiwo abesemukela lokwedlulisa imali zegolide lobusela.
Sifuna ukuthi laba abantu bayenza i-corruption eZimbabwe, especially laba baphume ku-investigation ye-gold mafia. Bonke bayi-involved baboshwa. So that they can answer for their crimes. Abantwana bethu baseZimbabwe bayahlupheka because le imali bayibambayo ayisebenze muntu, i-self-interest yamapolitiki.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Integrated Platform umnumzana Ishmael Khawuzani uthi sebebone kungcono ukunxusa ele South Africa ukubopha laba bantu ngoba angeke bafa babotshwa eZimbabwe.
Hayi, kunzima ukuthi sikhele iZimbabwe ukuthi yiwo amasela, yiwo anje nje. So asingasendi isela kuthi ibambe elinye isela. Hayi, lokho akwenzi.
AbeZimbabwe laba bathi ukuhlukunyezwa nokubothwa kwabantu mahlana kuqhubeka kusanda eZimbabwe ngesikhathi lizwe lilungiselela ukhetho. Ngemva kokuhlukunyezwa kwabantu kakhulu ekhethweni luka-2008, inhlanganiso ye-Southern Africa Litigation Center yamangalela ababephehla loludlakela emapholiseni akwele South Africa ngenhloso yokuthi bangangena kwele South Africa babotshwe. Inhlanganiso yagcina isisiya emthethwandaba ngemva kokwala kwamapholisa ukubopha laba bantu. Kulapho-ke umthethwandaba wesekelo sombuso owethula khona isinqumo sokuthi iSouth Africa kufanele ibabambe ibathonisise laba bantu. Kodwa ingcitshi kwezemthetho njalo eligqwetha uMnumzana Vusi Moses Panda uthi kusasekhona okufanele kwenziwe ngabe betshengisela laba ukuze iSouth Africa ibe legunya lokuthatha amanyathelo esicelo sabo.
Kusho ukuthi okokuqala nje kufuneka bakwenze ukuthi bayovula icala. Balivulela abantu abathile ukuze labo bantu mabefika lapha kuthiwe kunecala elithile livuliweyo nabo babone mhlawumpe ke nofakazi, ngoba kuvele kuboshe umuntu kuba khona kufuneka kube khona izinsolo mhlawumpe ezithile njalo ezikhomba ukuthi ma umuntu ebhekile nje kungaba khona icala lapho. Kodwa hayi nje kuphela ukuthi umuntu abesethi uyacabangela bese kuba ukuthi umuntu uyaboshwa, ngoba abantu bonke bangahlala beboshiwe.
Umqondisi wokatsha lubona ubudlelwano beSouth Africa lamanye amazwe uMnumzana Livuani Thoni Makode uthumele isiphathamandla se-ofisi yakhe ukwemukela ugwalo lwabebetshengisela laba, wathembisa ukuthi bazaluphendula ngemva kokulukhangelisisa. Melestro 7 ePretoria kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Kusigaba sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, sixoxa legqwetha uMnumzana Velempini Ndlovu onceda abadinga amaphepha okuhlala lokusebenza kwele South Africa eBhilithane kwele Australia lakwamanye amazwe. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngilijaha elisuka eSeula eKezi. South Africa ngifike ngo-2007. Into engiyenzayo ukuthi ngiligqwetha elisebenzela ikhampani abathi Sibanda Bukhosi Attorneys. Njengamanje into engispecializa kuyona ukuthi ngisiza abantu ngento ze-immigration, ikakhulu labantu aba-applyela ama-waiver nama-permits nama-visa abafuna ukuphuma bahambe baye kwamanye amazwe, ngiyabasiza.
Yes, ingathi uqaseni ini umsebenzi wona lo owenzayo khona manje?
Ngiqale ngo-2010 ngesikhathi labantu abantu besa-apply, be-apply ngamafomu outside Home Affairs, abantu besafila amafomu. Into engayilanzelelayo ukuthi abantu bekhaya abaningi abazazi le zinto zokuthi uma sekumele badile ne-government, i-government babuza imibuzo kumele baphendule, abazi ukuthi kumele baphendule kanjani. Ngoba uhulumeni uvela akunikeza ifomu, whether ifomu lelo liyi-physical form okumele uligcwalise or likukhompyutha njengokwamanje, ukuthi manje sebefuna ukuthi ugcwalise le fomu kuwebsayithi ye-VFS. So abantu abaningi abanalo lolo lwazi olokuthi bayifila kanjani leyo nto nokuthi benza kanjani ukuthi baze bafinyelele ekutheneni bafake iy'celo zabo zokufaka ama-applications okucela le nto le ababeyicela. Ngoba into efana ne-permit nje into emele ukuthi ngathiwa ilula kodwa yenziwa ibe nzima, ngoba uhulumeni angazoya bengafuni ukuthi abantu ba-apply ngobuningi. Ngoba nango-2010 lapho eqala ukuba khona la ma-permit e-VTP, abantu abaningi aba-applyanga ngoba babengazi ukuthi uku-applywa kanjani or babengazwisisi ukuthi kumele benzeni ukuze ba-apply.
Ye, uthi uyanceda njalo abantu abaya kwamanye amazwe, ubanceda ngani ba?
Ngibanceda ngokubanikeza ulwazi lokuthi kufunakalani uma kuwukuthi kumele u-applyele i-visa yokuhamba uye kwamanye amazwe. Ngibanceda ngokubanikeza lolo lwazi ukuthi okay, uma ufuna ukuhamba uyoba i-care worker kufunakala i-certificate se-care worker, lento le i-IETLS le yokuthi uyakwazi ukukhuluma isiNgisi.
Nomzana Velempini Ndlovu, liqwetha leZimbabwe elihlala kwele South Africa, ubexoxa lo Gibbs Dube. Kulife Talks khangela usuku lweAfrica Day kusasa. Kwanele olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lila
Mura.